Ikhamba lamaWarriors liphutshe imidlalo yalo ezibayale emhlomelo emibili kumidlalo emine njalo impumelelo namhlanje ilichiye lihlezi emsileni wengalane emiklomelo kusiphaza sikaGroup B. Ekhuluma lentathelo zindaba yokupheleni komdlalo omqeqeshi weZimbabwe uDraft Kologarusi uthe iqembu lakhe linqotshwe ngoba abadlali bekhathele.
Fatigue killed us. The feature that really killed us. We are not looking for excuses, but
into ekhona ukuthi namhla sidliwe ngoba abafana bebekhathele. Yikho sihlohle ukupheleni kwehlandla lawuqala lasekupheleni kwehlandla lesibili sileqembu labafana abasa khulayo njalo benze amaphutha amancane adale ukuba sihlohlwe. Lesi kumele kube isifundo esakwenza bengayenzi amaphutha afanayo kusasa.
Phambilini komdlalo namhlanje bekuvele sekulabanye abakhonona ngendlela iqembu lesizwe belidlala ngayo ngaphansi kobuqeqeshi bukaLogarusic. Intatheli zindaba yezemidlalo uNeshim Gokwerira uthi ukuphuma kwamaWarriors kumncintiswano weKhosafa ngalindlela kuyayangisa.
Ukuphuma kwamaWarriors kuKhosafa kuyinto yangisayo kakhulu ikakhulu sikhangele ukuthi iZimbabwe iyathatha inkezo le kanenye njalo kutshengisele ukungaqoqeki kwethu ku-coaching department ngendlela abafana abadlala ngayo, kwatshengisela njalo ungaqoqeki kwethu ngendlela abafana abakhethwayo ukuthi bemela ilizwe. So kumele sihlale phansi sicubungile ukuthi singalungisa njani, kodwa hhayi abaqeqeshi ngibona kufanele bekhambe.
Iqembu leZimbabwe selike lanqoba kumncintiswano yeKhosafa eyisithupha, kodwa uLogarusic uthi yena lo mncintiswano obewusebenzisa njenge ithuba lokubona abanye abadlali abangavamanga ukuthola ithuba lokudlala. Lo mqeqeshi oncediswa nguTondirayo Ndiraya kanye loLoyi Chitembwe useqeqeshe iZimbabwe kumidlalo elithumi lambili njalo wenelise ukunqoba emidlalweni wodwa kuphela. Ube nguTshikilo Bhanqa emidlalweni emine njalo wanqotshwa emidlalweni yisikhombisa, osokubangele ukuthi abanye bakhonone besithi kumele yaxotshwe umsebenzi ngoba ekhanya engaze yakwenzayo. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.